Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 11 ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Ibandla eliphikisayo ele People's Democratic Party PDP lethula amagama abazancintisa kukhetho lokudinga amalunga edala lephalamende ngomnyaka ozayo.
Udaba lolu lokuthi umunye umlandeli wethu ubulele ipolisa uselusidijile ingqondo, ngoba lo mlandeli abathi ubulele umpolisa ubevele ngekho leHarare leyo. So kuyakhombisa ukuthi livele yinto yabo ukuthi bapha abalandeli bethu amacala abangawenzanga.
Amagqwetha kamnumzana Barnabas Mwanaka, ilunga le-MDCT eletheswa icala lokubulala ipolisa, ayelandula leli cala esithi wayengikho eHarare kusifa leli polisa. Amasela enwele eziphothiweyo, ama-dreadlocks, asethwalise abantu amagabha avuzayo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party PDP umnumzana Tendai Biti uthi ibandla lakhe seliqalisile ukukhetha abantu abazancintisa belimele kukhetho lokudinga amalunga edala lephalamende ngomnyaka ozayo. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma ngaphambilini komhlangano wethula abantu laba eHarare namhlanje, umnumzana Biti uveze ukuthi sebethole ingxenye yabantu abazancintisa esikhundleni sokudinga abameli bedala lephalamende, lona elilamalunga angamakhulu amabili lechumi 210. Lanxa singenelisanga ukuthola wonke amabizo abantu asebekhethwe libandla le-PDP abalolwazi ngokwenzakalayo, bathi omunye wabo ngolwela amalungelo oluntu unkosazana Linda Masarira. Ubithi uthe inyathelo asebelithetheleli kalisoze laphambanisa imizamo yokumanyaniswa kwamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho. Wengeza wathi ukuze ukhetho luqhutshwe ngendlela ezasuthisa wonke umuntu, kumele uhulumende avumele abantu abavela kunhlanganiso ezifana le-United Nations, i-SADC, le-African Union bazebona ngokuqhutshwa kwalolu khetho. Uthe njalo ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, kumele idilizwe ibunjwe kakutsha.
And part of the reason why we are saying we need a new election.
Esinye sezizathu sokuba kungani sifuna kube ngabehlanganiso ezimeleyo ezoqhuba umsebenzi wokuhambisa ezokhetho ngomnyaka ka 2018 yokuba izethu ngokwayo kuyinhlanganiso esiyathunjwayo engasenelisi ukusebenza izimele, isebenza ngokulandela okufunwa ngabebandla lezano PF.
Umbono kaBiti usekelwe ngumgcini sihlalo webandla lakhe unkosikazi Lucia Mathibenga, yena othe kabayithembi izeki.
Abezeki vele kabasoze kaqhube kuhle, ngoba siyakwazi ukuthi lo umkhokheli wawo wayelilunga lephalamenti ekhethwe ngubaba uMgabe ngokwakhe. So sibisibili asingeke sathi ngumuntu independent ozimele yedwa, ngumuntu nje ozabe lokhu ethalaza ebuza kulabo abaphakathi kombuso ukuthi ngikuhambise njani, ngikhulume njani, ngiqhube njani. So mama lo kakhululekanga.
Unkosazana Mathibenga uthe njalo ibandla lakhe lizaqhubeka likhankasela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe lazo ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amagqwetha amela ilunga lebandla le-MTCT umnumzana Barnabas Mwanakwa wetheswa icala lokubulala ipolisa alandula leli cala esithi uMwanakwa wayengekho eHarare lapho kwenzakala ubudlwangudlwangu kwabulawa uSergeant Tokmopiri. UMwanakwa obesemthethwandaba izolo esetheswa icala lokubulala lamanye amabili okutshaya amapolisa lokuvimba umthetho mhlaka 29 ngenyanga edluleyo eHarare lapho kwaqhamuka udlakela abaphila ngokuthengisa bekhonona ngokuphoswa kwameva ensimbi awokwenqabela izimoto ukuthi zingabaleki amapolisa amaspikes. Umthethwandaba uyavuma ukuba uSergeant Phiri wawa emoteni kodwa amapolisa athi uthe ewile uMwanakwa labanye abasekeli bebandla leMDC thi bamgongoda ngamatshe. Elinye lamagqwetha kamnumzana Mwanakwa umnumzana Tonderai Batasara uthi uMwanakwa wayengekho eHarare mhlaka 29 ezivakatshele eKaluma. Sixoxe lomsekeli wesikhulumelise MDCT unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Udaba lolu olokuthi umunye umlandeli wethu ubulele ipolisa luselusididile ingqondo ngoba lo mlandeli abathi ubulele umpolisa ubevele ngekho leHarare leyo. So kuyakhombisa ukuthi ivele into yabo ukuthi bapha abalandeli bethu amacala abangawenzanga. Singakhangela kunjenje sinomunye wethu uma engahama usejele owe-Glenview 5 labana okuthiwa babulala ipolisa. Uma engahama wayengekho le Glenview yankhona, wayesenkonzweni kule video etshengisa usenkonzweni, kodwa namhlanje useva 20 years echigrubhi yena engabulanga muntu. So izami sidinga izindlela zokuhlukuluza abalandeli bethu njengoba sonke siyazi ukuthi sesiya kukhethu. Lokho sokutshengisa ukuthi benzela ukuthi abantu baqalise ukwesaba ngoba ukuthi bazabotshwa labo bayeselejele befele into abangazazi.
Manje pho nxa sikhangele kathesi ukubana ukhetho luseduzane likhangelela ukuthi kuzaba lezehlakalo eziningi ezinjena.
Izehlakalo lezi kasoze ziswelakale ngoba sonke siyazi ukuthi izano isebenzisa ukutshaya abantu, ukwethusela abantu, ukutshisa imizi yabantu uma sebebona ukuthi bazadliwa kukhetho. Yiyo yodwa indlela abayanelisayo ukuthi bathole abakufunayo, befosa abantu ukuthi beze izinto abangazifuniyo. Bazaluqalisa sibe ludlakela and kukhetho lolo luzayo udlakela ngkhona ngibona ngazani vele luzabe luphezulu ngoba uma useqalisile ubopha abantu bababophela indaba abangazaziyo abangazenzanga kutshengisela ukuthi lapho esiya khona ukuthi sebelungiselele udlakela. Ungakhangela futhi ama-border guards sebawavusile, sebeqalisile ukubatrayina okusho ukuthi bazama khonoko. Kodwa zizalwane zaseZimbabwe lingethuseli ngabantu abalidlisa imbuya ngoluthi. Namhlanje labantwana abafundileyo abavela emayunivesithi lathengisa izinkomo lathengisa izindlu lihlale ebhalwini ukuthi abantwana bafunde. Namhlanje abantwana abasemgwaqweni bathengisa ama-juice cards.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amasela enwele eziphothiweyo ama-dreadlocks asethwalise abantu amagabha avuzayo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa. La masela adumela umuntu amgele ngodlakela lezinwele. UBenedict Nhlapho ukhuluma labeZimbabwe abalenwele eziphothiweyo bona abathi sebehambela evalweni sonke isikhathi ezidaladeni zala amadolobho.
Adlamalahla masela enwele eziphothiweyo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa usekutshiya beZimbabwe abaphothe inwele sebedlela evalweni xa behamba esitaladeni. Lezi zigebenga zenwele eziphothiweyo zihamba zithwele izigelo lezingqamu zizingela abalenwele eziphothiweyo ezinde. Othathelwa inwele uyabanjwa atshaywe ngento thile emtshiya eqalekile. Qede lapho kusetshenziswe ingqamu loba isigelo ukumgunda inwele ngodlakela. Ngemva kwalokhu lezi zigebenga zicela enyaweni zinyamalale lenwele zakho. Besuka lapho baqonda kulabo abalungisa inwele ezibhothiweyo. Nxa abazontshileyo kungezinde bazithengisa ngemali engafika amarandi azinkulungwane lamakhulu amahlanu 2500 rands. Iningi labezimbabwe abalenwele ezibhothiweyo abakhulumele Studio 7 bathi abasalugxobi kwezinye indawo, kanti ke isikhathi esiningi sebegqoka ingwane loba bathandela ikhanda ngamalembu xa behambela endaweni ezingaphephanga emadolobheni la omabili. Isizalwane sezimbabwe laye olenwele ezibhothiweyo umnumzana Mxasiseli Gwazagwaza uthi lobu yibusela lesihluku esingakhulumekiyo.
Bafuna wona lawo enyashurali elifana nelami lona leli enginalo, okusho ukuthi bathageta umuntu onedread elihle eselikhulile, bakuvimbe, bakubambe, bakukhathe, babaleke. Ingakho le nto bayibiza bethi cut and run, ngoba fike bakukhathe idread babaleke. Futhi ikhanda kuseyinto ongahamba uyivikelele, mhlawumbe ufihlile ukuthi bangakunqumi.
Omunye njalo ezimbabwe umnumzana John Dube yena uthi aluba amakhanda ayakhipheka, aluba bachiya bawachwatikile ezindlini nxa bengena ezitaladeni lemalokishini emadolobheni la omabili.
Sekuyindaba ebahlile leyo, especially lapha etawuni kahle kahle abosista sebebathathela lamarasta. Amarasta sakathengiswa boma-800 kekusho ukuthi irasta lakho lingakanani, so abantu vele sebebamangangqunguzi vela kusela ngenihle.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Maphaseka Mahlaletsi uthi ubeseyadinga ihofisi thile edolobheni leFetenaheng wahlangana le ndoda thile yazinikele ukumsiza ukudinga leyo ndawo. Batheke ngokungena emkotweni waklinywa intamo wathi yoko. Uthe sephaphama esegelwe impabanga inwele sezimele nyawo. Omunye uthe lokushini leDurban wahlangabezwa ngabafana ababili bacela imali wathaka nayo. Eselibele omunye wamvayindela ngesibhakela ebusweni wathi diphansi laye wavuka esegelwe untswi. Isizalwane sezimapho umnumzana Sipho Ndimande uthi lokhu sekusenza impilo yabo ibe nzima kakhulu.
Ngoba ngingumuntu onama-dread kanje, ngizwa ngishaya uvalo kakhulu ngoba sengiye ngayizwa kakhulu le ndaba. Ugcwele kakhulu endaweni ezifana nabokasi. Uthola ukuthi uyahamba basifika baphula inwele zakho ama-dreadlocks. Noma ufazi noma undoda kuyafana. It's a very risky thing ukuthi ube nawo ama-dreadlocks. Because bakuphula la ama-dreadlocks ngodlame, uthola ukuthi bakhipha neskin sakho laphaya.
Umnumzana Gwazagwaza yena ukhuthaza ngitsho labezimbabwe abalinwele ezibhothiweyo abethekelela kwele South Africa labo ukuthi baqaphele.
Engakusho nje ukuthi abantu bananzelele kakhulu, ikakhulu abakazi abangosisi, bengahambi kumnyama endaweni engathi zisithekile, engathi zicashile, ngoba kulapho abathageta khona kakhulu. Ikakhulukazi nje iHebron nedolobheni ngale phansi yikho lapha abantu abathageta khona.
Uhlupho ukuthi abazihluphi ngokubika lobugebengu emapholiseni njengoba kungelula ukudinga izigebenga lezi, kanti ke lasenkantolo licala eliyimpica badala leli. Let us do 7 Johannesburg, South Africa. Ngingu Benedict Nhlapo.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection, sixoxa ngokudingwa kwabazancintisa kukhetho njalo lokuvotela abakhethwe ngamabandla kumbe abazizimela bodwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington, lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zomvikela kwelemelika ezePentagon zithi zingeke zapha isiqiniso sokuthi ngempela umkhokheli weqembu labalwa becatsha be-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdadi ufile, kodwa bethi balethemba lokuthi lokhu kuliqiniso. Ababike ngemfa yomkhokheli we-ISIS yinhlanganiso yezokulondolozwa kwelungelo loluntu elesigodlo kwelebhilitane e-Syrian Observatory for Human Rights. ele Angola selilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa ngenyanga ezayo kunqwabakazi olokudinga umongameli ozathatha isikhundla esesithiwa ngumongameli Jose Eduardo dos Santos osebuse kweminyaka phose ngamachume yamane i-38 edluleyo. Amankampani angaba isilinganiso esingamachumi ayisikhombisa lana ekhulwini i-74% angaba esebunzimeni ngenxa yokuncintisana lamabhizimusi abaphila ngokuzisebenza lamabhizimusi amancane, kutsho impumela yocwaningo olwethulwe libhanga le-World Bank. Leli bhanga kucwaningo oluthiwa Zimbabwe 2017 profile ngesilungu liveze ukuba amankampani amakhulu asethathelwa ibhizimusi ngamancane, amanye angabhaliswanga kuhulumende ngokusemthethweni agoqela abaphila ngokuthenga bethengisa. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni iZimbabwe Upcoming Traders Association umnumzana Dumisane Ncube othi lanxa kunjalo udubo lokusilela kwemali luphazamisa amabhizimusi abo.
Hayi, kuba affecte kakhulu ngoba kula cash and abantu laba into zabo eziningi, abanye baya importa lama suppliers abo afuna cash up front, so ibhizinisi yabo isilo kakhulu kakhulu.
Kodwa ke sizwa kuthiwa abakhona abangani bayaphumelela lanxa kulobunzima obunje, ungasitshela ukuthi bakhona yini wena obazwe le?
Hayi, akule mbazile kathesi ngokuphumelela ngoba mainly ama-customers abo yiwo afabefuna i-cash ngoba abenikwa ama-$30 $20 per week, so ukuthi umuntu aprefer ukuthi aqalise ukuyathenga izinto uyaqalisa ukuthi umuntu agcina imali umbe for transport for kumbe for ezinye izinto, so kuya-affect i-business kakhulu kakhulu ngoba sike sazama lokuthi sikhulume la amabhenki imali lezi abazi-chargeayo for ama-swipe machines they are beyond i-means zabantu bona labo. Futhi
asithi ufuna ukuyadinga isikwelede ebhenki wena uphila ngokuzisebenza uyi-vendor, uyayithola yini imali?
Hayi, uyithola kuma-financial houses laba njengabo o-Micro King labo untu. Emabhenki hayi balutshwani ngoba babefuna ama-collateral and abaningi abanawo ama-collateral akhona.
Bapha imali eningakanani?
Abanye baya sokudependa ne-potential yakho, bayakunika maybe up to so ngokuthi konkona i-business yakho ikhule kunganani, babuya bezoyenza i-assessment. Abanye from $200 kusiyafika kubo 2000 lokukhula kwe-business yakho. Abanye bangkhona hayi ama-interest abo anzima ngoba babehamba ebantwini every day besiyakollect imali zangkhona.
Kahle kahle ngawaphi amabhizinisi kumbe okuthengiswayo okungani kuletha inzuzo lezi nsuku?
Kuma-local products kuba ngcono njengama-fruits lama-vegetables, but laba abanye ngoba thina sikhava i-cross section yabantu abaningi kulama cross border abahamba besiyahode e-South Africa besiyahode e-Botswana, bayayithatha imali yangikhona sibe bezama ukuthengisa nge-eco cash, bezama ukuthengisa ukuthi batshintshele kumafoni abo labo, kodwa ukuthi bayithole imali yangikhona kube nzima kakhulu. Kodwa labo abathengisa izinto ezinjengezokudla yibo abangani bangconywana.
Udubo lolwana olwalukhona lokugijimisana lamapholisa kamanisipala selunjani lezi nsuku?
Hayi, ungani lungconywana kulezi nsuku udubo lokuthengisa lamamispara, kodwa nje i-disadvantage sebelayo ukuthi abanye abantu sebebuya from amadorobho sebebuya koBulawayo ukuzongcolisa lokwenza into ezijeneyo.
Sanxa likhangele indubo ezikhona libona ungani zingaqedwa njani?
Izinto thina sibona ungani kungaba le-vending policy ngoba uhlupho yikuba kulezi nsuku sile problem kuma-council officials ngoba kabafuni abantu aba-organize, ngoba kibo abantu aba-organize abayi-association abatholi inzuzo, so bafuna abantu labana ababezimele vote ukwenzela ukuthi babe le-corruption lezinto ezinjalo. So nxa kungaba le-policy yokuthi konkona kube nama-associations a-registered ukwenzela ukuthi konkona abantu bonke bebe-registered ukwenzela ukuthi bahambise iy'ndubo zabo, ngoba abanye baba lenhlupho lamapholisa, bangaba lenhlupho lamapholisa umuntu kakwazi ukuthi aqonde ngoba akakwazi ukuthi kungikhona kule association, so abesebethatha i-advantage yokuthi hayi njengoba engazi bebesebemntwana sebemphatha kuo.
Sike sezwa udaba lokubana uhulumende ufuna ukuthi athathele umthelo ama-vendors, kuhamba njani udaba lwe-tax lona?
abebezama ukuthi ba formalize informal sector kodwa lati sifakile ezethu izizathu ezokuba kuyini esihlangana lakho kodwa abasithembise khona yikuba asikayiboni imali kodwa uMinister of Finance uthe esefakile imali kuma companies anjengabo Setco abantu ade beregistile before mhla ka 30 June bazathola imali kukhanya ngani kubudget yakhe i-midterm budget uthe yena ufakile allocation yokuba abantu laba bathola imali zokuthi bathola amaloni ye-interest encane.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni iZimbabwe Upcoming Traders Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Uhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sikhangela imizamo enziwa zinhlanganiso zabasakhulayo ukubakhuthaza ukuthi babhalise njalo bavote ngobunengi kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo abaphansi komanyano wenera baqoqa ukutshengisela iHarare kusasa besola ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokwehluleka ukuqhuba amalungiselelo okhetho ngemfanelo. Abasakhulayo laba bathi iZEC esiphuzile kakhulu ukuqala uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo laba njalo engowebandla le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe.
Ungakhangela from 1980 Zimbabwe ayizakibe nama-election acacileyo, so sidinayo ifuna ukuthi sifake ipressure iZEC ukuthi ibe kwazi ukuthi uhlelo abalubambileyo olokhetho aluso lwabo lwabantu bonke aluso luhlelo lwezanu ngolwezimbabwe elifuna ukuthi imithetho ekhona kumele ibareleke ikwanise ukubanjwa umuntu wekhotho eZimbabwe nokuntanga wonke ofuna ukuvota akwanise ukuvota.
Lithi lina iZEC siphuzile uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kodwa ithi kayika abelayo phela imitshina yokubhalisa abantu labo.
Hayi ngoba ibona hayi babasitshela abantu ngoba you remember bona bathi bona bazaqesha ngo-April ngathesa singena ku-August. So thina silandela iprogramu ebatshela iZimbabwe ngoba ibabatshela i-national yonke ukuthi hayi sizaqalisa ukubhalisa abantu ukuvota njalo ungakhangela indlela esifuna ukubhalisa ngayo ukuvota siyo esiyijaleyo kumele kufundiswe abantu. Into esiyikhangelele kakhulu njengebandla le-MDC ukuthi abantu bafundiswe ukuthi kuyini amele bekwenze kuyini amele bekutware umhlobo bani wokubhalisa ukuvota abaye bevota kangakanani ukubhalisa asikukhangeli kangako but into ekhona esiyikhangele kakhulu yilwazi lomuntu obele bhalisa ukuvota abe ne-confidence kwisystem yangkhona ngoba even la izanu ngoba even iZEC injeya kayikabi labantu abakwanisa ukwenza umsebenzi nalo.
Uhlelo lwenu lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise lona luhamba njani?
Uhlelo lokhu luyahamba sibili ngoba asilali sikhuluma sinje akula day amahara kuprovinsi province by province ukuthi kubone ukuthi ngoba ama-district maningi ama-ward maningi ngoba thina sisekathesi njengebandla le-MDC amandla siwahambise kuma-ward ngoba yikho kulabantu khona esimele sicacise kangako ukuthi ungakhangela ngake ngakutsho ngelinye ilanga ukuthi sinobunzima obukhulu ngoba umntwana ozelwe ngo-2000 kathesi sekumele ahambe ayovota ngo-2018 seleminyaka engu-18 kodwa nxa sikhuluma iZimbabwe yena kayazi esikhuluma ngayo ukuthi yake yaba iZimbabwe ekhanya, yake yaba iZimbabwe emnandi, yake yaba iZimbabwe elomsebenzi, yake yaba iZimbabwe elamafutha akwanileyo, isinkwa esikwanileyo.
Alo-ke ngumnumzana Dube Munkombwe osakhulayo lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Akesizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Uhlangothi lwemelika olubona ngezimali olu-Treasury Department solufakele izijeziso zenotho izizalwane ze-China ezimbili lamakhampani amabili akulelo lizwe adingele ele-North Korea imali yokulungisa izikhali zohlobo lwe-nuclear le-ballistic missiles. Abafakelwe izijeziso lezi lugatsha lwe-Office of Foreign Assets Control kumbe i-OFAC wakokela uSunway lo Lee Hong Ree akade besebenza labantu lamabhanga befihla ukwenzela ukuthi banike imali iNorth Korea. I-OFAC ifakele njalo izijeziso lezi Italian Global Company eyayihambisa impahla etshiyeneyo yephula umthetho weMelika lowe-United Nations. Phezu kwalokho, uhlangothi lolu luvumbulule ibhanga elibizwa ngokuthi iBank of Dingdong okubikwa ukuthi yephula isiqondiso somthetho we-US Patriotic Act ngokwenza okungalunganga okuhambelana lelizwe leNorth Korea. Unobhala wohlangothi lwezimali uMnumzana Steve Manchin utshele intatheli yezindaba ukuthi iBank of Dingdong yayisebenza ngasese ukuthi ilizwe leNorth Korea lithole imali eningi kakhulu emazweni amaningi akuqela eleMelika yokukhanda izikhali zohlobo lwe-nuclear lama-ballistic missiles. Ukujezisa ibhanga leli kuzakwenza ukuthi iBank of Dingdong ingenelisi ukuthola imali kweleMelika lamanye amazwe. UManchin uthe lokhu akwenzelwa ukuthi kubhildizwe ilizwe leChina njengoba befuna ukuvikela ilizwe leMelika. Uphinde wathi uMongameli Donald Trump loMongameli Xi Jinping wakweleChina sebekhulume kakhulu ngodaba lweNorth Korea bavumelana kwentweni eziningi. Uthe ilizwe leMelika lizimisele ukusebenza gadalala ukuthi limise okwenziwa lilizwe leNorth Korea elidelela amazwe wonke omhlaba ngokufuna ukuthi lilungise izikhali zenuclear lama-ballistic missiles.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende weleMelika. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Indebele, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loPamela Nothando Bhulu owaziwa ngokuthi nguNomina osanda kwethula ingoma elesihloko esithi Don't Cry Africa. Okwamanje uNomina uhlala kwele Germany lapho asanda qeda khona izifundo zamabhizimusi.
Ngihlabela ingoma nje ezile ngathini ya African touch. Ya, but ngizama ukubana lapho ngoba ngihlala ngapha eEurope, so ngizama ukuthi ngihlanganise amazwe wonke la emvela khona. So yikho ngifuna ukubana nxa ngihlabela i-modern music ngihlanganise le African music ukubana kube yimi mina njengoba ya ngivela kulawo mazwe.
Yes, yabona lapha-ke kuthiwa uhlabele i-R&B, kuzobuya i-pop, kuzobuya-ke i-African sounds, i-jazz, Spanish and electro, yini lokhu manje?
Yebo, azo nanga kuhlanganisa konke nje ngathi okay, Afropop, R&B, elama elements, like ama African elements, it could be jazz, it could be whatever. I mean, it's African, sifuna ukuba sibe khona engomeni zami.
Ule ngoma osanda kuyethula kathesi ethi Don't Cry Africa, ako sitshele ngayo mama.
Ya, ingoma leyo Don't Cry Africa ngayibhala nje ngesikhathi minyaka ezadlulayo, ngangacabangi ukubana ngiza-release lingoma le. Iya-encourage abantu ukubana abantu laba babona ukuthi hhayi nxa sibambene sonke siyakwanisa ukubana siyenze izinto zibe ngcono, sikwanisa ukuthi sizilungise, silungisele abantu abethu in the future. So ngangibona ingoma le iyakwanisa ukuthi khona ya ikhuluma ngezinto ezenzakalayo nje emhlabeni, most specifically in Africa. Ya.
Yeah. So,
don't cry, Africa. Just try, Africa. Your day will come, oh, we shall cry. Don't let it go, just hold on. Brothers and sisters, just keep on trying.
Lo ke nguPamela Nothando Bhulu ngobe sixoxa kuhlelo olwebulenjini lo Gibbs Dube Studio 7 kukhasi leVOA Indebele. Okwamanje ke isikhathi asavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethulwa lamhlanje. Inkokheli yebutho uXolo ibandla eliphikisayo ele People's Democratic Party iPDP lethule amagama abazancintisa kukhetho lokudinga abalunga edale lephalamende ngomnyaka ozayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Uy Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.